udumo lokusilela kwamafutha ezimota luqale ngomvulo njalo kuthe kufika lwesithathu kungasela ngitsho lethonsi lalawo mafutha emagalajini okudala ukuthi aqalise ukuthengiswa ngomkodo. Isigubhu esithwala amalitha amahlanu sibiza amadola alitshumi lambili $12 kulabo abathengisa la mafutha ngudlu. Lokhu kudala ukuthi abatshayeli bamateksi labo bakhweze imbadalo yokugada izimota zabo ngesilinganiso samathumi amahlanu ekhulwini 50% kusukela ku-50 cents umuntu ngamunye kusiya ku-75 cents. Umnumzana Amos Ziba ngomunye walabo abalele egalajini lezuba ngolwesithathu belinde lawo mafutha njalo uthi lokhu sekuphazamisa ibhizimusi labo.
Siye khonapha egalajini lesithulekile lapha egwanda bakithi thina njengatho driver bomtshobe emateksini asatshobi sona simile siyabe sicatshiwe sicatshiwe njalo ngasiyofika kumnikazi wemoto abefuna imali yakhe esikotshi umsebenzi.
Umnumzana Thamthanga Ndebele uthi uhulumende kumele athele lawo mafutha emagalajini ngobunengi ukuze labo abathengisa ngentengo ephezulu nsitha behluleke ukwenza lokhu.
Kasitholi fuel enjani enele but nxa singaba layo kwakho ekwanda sibe layo kuzuba sibe layo kokuhlobo sibe layo kwa-Caltex at the same time sibe layo e-CMET it means labantu be-black market bangacela siba ku-disadvantage imakethi yabo sinjani free profit.
Ayisibo bezimota kuphela abakhala ngodubo lokusilela kwamafutha lokhu. Umnumzana Gekeletso Slegwana uyamba igolide njalo uthi umile ukusebenza ngenxa yokuthi imitshina esebenzisayo ifuna amafutha.
Owathe sudwele sesilalo idizili, idizili ayikho sesila amalanga singasebenzi ngoba amajenereta namakompesa wonke sebenzisa idizili. So idizili kusukusele emuva kakhulu ngasibili owathe sasisebenza.
Umnumzana Mduduzi Juma ebandla eliphikisayo ele-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa ngomunye walabo abakade belinde ukuthela amafutha njalo uthi lolu dubo luveza obala ukwehluleka kwahulumende.
Abantu abaningi mbonile endleleni ekuseni bebewoka besebethanda nxa kuthi akula fuel egwanda mbona ngathiwa uhulumende okhona uyehluleka ukuthi aqede udubo olukhona ngenxa yokuthi abamagaraji ma ubabuza bathi abala foreign currency ukuthi bathenge ifuel evele ivela emazweni. Uhulumende uyehluleka ukuthi alethe i-foreign currency eningi abantu bathenge ifuel loba ngithi bewode ifuel ibe khona ibe ningi iyenelise ukuthi ikwanele izweni.
Umphathi Ntambo obona ngezenzakala ezansi emandebeleni umnumzana Bed Nikoncube kathanda ukukhuluma okuningi ngalolu daba ezinto luzalungisiswa kunsukwana ezilandelayo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.